Umhlangano lo owenzelwe esigodlweni seNgilani eLondon ubuqoqwe nguhulumende emanyene lenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ehlala kweBrithani Air Consolidated Africa Services phansi kwenkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi iZimbabwe isivulekile ukuzosungula ezamabhizimusi. Abaningi abakade bekhona bebeveza ukwesaba bethi kabamthembi uhulumende kaMnangagwa. UMnumzana Million Moyo osomabhizinisi owesizalwane seZimbabwe ehlala kweBrithani ungomunye obemenyiwe.
Bebehlangene abantu abaningi kakhulu emhlanganweni wokuinvesta eZimbabwe. Babuyile amaminista labantu abamele iZimbabwe ukuthi bazomema ama-investors ukuthi abuye eZimbabwe njengoba uMnangagwa ethi iZimbabwe is open for business. Bacacile bona ngama-opportunities akhona ikakhulu nge-mining. Imibuzo ibe khona eminingi kakhulu. Imibuzo eminingi ibiseyama ekutheni kambe iZimbabwe is it safe to invest. Basoze baphinde bavukelwe SNP kumbe bavukelwe ngamaganyana la ababonile ngesikhathi esedlulileyo.
Iningi labosomabhizimusi abakade bekhona emhlanganweni lo lithi lesi isikhathi sokhetho eZimbabwe, ngakho-ke alwaziwa ukuthi luyahamba njani. UMnumzana Duke Wood ngomunye walabo abathi ayisiso sikhathi esilungileyo sokuya sungula amabhizimusi bengakaboni ukuthi ukhetho luzaqhushwa njani.
Sizwile ukuthi uhulumende uthumele abantu ukuthi bebuye bezosincenga ukuthi sizame ukufisela izimali ekhaya. Mina nginje ngisamelele ukuthi ngibone ukuthi kungena bani ukuthi abuse uMnangagwa. Siyakwazi ukuthi ubesebenzelana loRobert Mugabe bebulala ilizwe bebonke. Yebo, uthi sitshintshile kodwa sisazokubona lokhu. UThamisa laye anthandanga indlela ahlukumeza ngayo abanye. Sisamelele sibone ukuthi after elections ilizwe liyakuthula yini.
Kuzobala ukuthi ukubona kanye ukubona kabili. Abazamabhizimusi balahlelwa inotho yabo eminyakeni edlulileyo ngesikhathi sombuso kaMnumzana Robert Mugabe, lapho imithetho yelizwe yayiguqulwa njalo nje mahlayana. Okwenza njalo besabele khatshana ukuthi laye uMnangagwa wasebenza lo Mugabe pho bamthembe njani ngemali zabo. Imbala yesitudio 7 eLondon, ngu-Ezra Chisa Sibanda.